asoze simanze nje okwelangeli lodo. Ngathi nje siqalise nje unanje ilanga leli ngalesihlanu ezipelileyo. Siyabele izindaba ezitshiyeneyo ezingamalungu eZimbabwe Union of Journalists zibambene lezinye intatheli zenhlanganiso ezitshiyeneyo ezithize ezigodlweni. Aphawula amabhuku amathathu elakuqala libhuku elabhalwa zintatheli zindaba amabili amanye bengalotshwa yilabo abafundisa intatheli zindaba kumakholeji athiyeneyo. Lokhu besikwenza kuyindlela yokuthi siqakathekise ukubhala kwamabhuku njalo lokuthi nje intatheli zindaba zithi zingabhala amabhuku kube ngumzamo wokuthi zizame ukulungisela ikusasa yabo kube kuyipensheni kube ngathi nje amabhuku aphathwe njengendlela yokulungisa ipensheni yabo. Okunye okwenziweyo ngumhlangano oqhutshwe lamhla intatheli zindaba ngaphansi kwenhlanganiso yeMisa Zimbabwe. Abantu bahlale phansi nje baxoxa bebona ukuthi isisekelo sombuso sisekela besiphambanisa njani amalungelo entatheli zindaba. Ngolwesithathu phambi kwakusasa ngaphansi kwenhlanganiso ye-Media Alliance Zimbabwe sizahluza njalo impumela ye-intumbe ye-Information Media Panel of Inquiry ukuthi sibone ukuthi impumela yangikhona ingasiphathisa njani njengentatheli zindaba ekuqhubeni umsebenzi wethu. Sambama ngaphansi kwenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe sizaba ledili lokuthi siqhube njalo simanje ilanga lelo le-World Press Freedom Day. Okungabe kubangele lokhu ukuthi kahle kahle ilanga leli i-3 May belikhona ngesonto.